So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7, ngolwesibili mhlaka 6 Nhlangula 2017 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Impumelelo yokuthi sekuvulele i-business yethu. Nanga abantu abathatha amadebo ngokulawa lwathi sangapha. Manje munye ukuthi i-business. Ngalo ngathi kuwenza ukuthi sinethe amafamanga ngapha ukuthi bakwazi ukuthola izinto zamadebo ngoba ngapha kukhanya ngathi siyahlela.
Hele Botswana limisa ukungena kohlobo lonke lenyoni ngitsho lezifuywa ngekhaya ezifana lenkukhu okugoqela lamaqanda ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-avian flu kweleZimbabwe.
Intsha esapota i-ZANU-PF kakhulu bafundiswe ukuthi khona impilo kumele ukuthi khona umuntu ahlale ekhongozela nivelo kakunikwayo because they've been reduced to nothing. Abala lutho, bahlutshiliwe babanqunu. So umuntu engakuhlubula ube nqunu langangaza kunikeza ivesi kumbe i-underwear akutshele ukuthi khona yisuti. Uyakuvuma khona lokhu ngoba isuti yona ngokwayo iyakungakaziyibona.
Abasakhulayo bamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo bathi kuyamangalisa ukuthi abasakhulayo bebandla leZANU-PF bafuna uMongameli Robert Mugabe aqhubeke ebusa lona ilizwe libhekane lobunzima obungaka. Ngenxa yokusilela kwemisebenzi eZimbabwe sokusungulwa inhlelo ezithize zokuphathisa abasakhulayo abagqiba izifundo ezisemakolejini abangelamsebenzi. Hele Botswana selimise ukungena kohlobo lonke lwenyoni ngitsho lezifuywa ngekhaya ezifana lwenkukhu lokugoqela lamaqanda ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-avian flu kweleZimbabwe. Intethele izindaba yethu ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
IBotswana ithi ayisoke ivumele ukungena kwenkukhu, amaqanda kanye lezinye inyoni ezifuywa ngekhaya kulandela ukuqhamuka kwalomkhuhlane ohlasela inyoni o-avian influenza. Lokudla kwenkukhu akusavunyelwa ukungena eBotswana. Uhulumende weBotswana wethule lumbiko namhla esithi uzalinda isimo salomkhuhlane size siyehle. Lelo lizwe lithi konke okuphuma enyonini okufana lenyama, amaqanda kanye insiba akusoke kuvunyelwe kuvela eZimbabwe, njalo bonke abeZimbabwe abakubhizimusi lokungenisa inyoni kanye lokuyihambelana lazo batshelwe ukuthi baphendukise amaphepha akade bapha imvumo yokuzingenisa eBotswana, ama-import permits. Omunye okule ibhizimusi umnumzana Aaron Ncube ujele iStudio 7 ukuthi lokhu kuzalimaza ibhizimusi ngoba bengakwazi ukuthi kuzathatha isikhathi esingakanani.
Impumela yalokhu ukuthi sekuvulele i-business yethu. Nanje abantu abesithatha ama-day old kobulawa isizwe wasithengisa ngapha. Ngathi kunje ukuthi i-business isile njalo kade sikwenza ukuthi kade sinceda ama-farmers angapha ukuthi bakwanise ukuthola izinto zama-day old ngoba ngapha kukhanya ngani ziyahluka.
Omunye njalo oweZimbabwe unkosazana Irene Banda uthi kulehlekana eliphila ngakho ungenisa ikakhulu amatsiyane amancane besiyathengisa amadolobheni afana leFrancistown kanye leHaboroni.
Ngiyalokhu kuza affecta kakhulu abantu abasekhaya ngenxa yokuthi bese kuyindlela yokuziphilisa. Nxa sithanele economic situation yeZimbabwe akusoze kube lula ngalokho sokubikiwe ukubhanwa kwama-table chicks lamaqanda.
Umkhuhlane we-avian influenza ungena umhlobo wonke wenyoni kodwa awuthelelwana ebantwini. Inyoni ezihlaselwe yilo mkhuhlane azingeke zidliwe ngabantu. KweleZimbabwe kubikwa sekubulewe inyoni ogoqela inkukhu ezidlula inkulungwane eziyisikhombisa lokhe kuqhamuke lo mkhuhlane. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHaboron kweleBotswana.
Udubo lokusilela kwemali emabhanga eZimbabwe solusitho ukuthi izihambi ezivela phandle kwelizwe kumele zingene ziphethe imali. Lokhu abanye bathi kubafaka engozini efana lokulahlekelwa imali kumbe ukutshontshelwa. Intethelo izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usithulela lolu daba ngokugcweleyo.
ukusilela kwemali emabhangwa eZimbabwe sokubona inengi eliya ekhaya lisuka emazweni afana leSouth Africa, Botswana kanye lamanye amazwe bethwele amaqhubaqhuba emali ngezandla. Amabhanga kawala mali njalo noma usebenzisa ikhadi lebhanga uphuma phandle kwelizwe awenelisi ukuthola imali. Abanye bayenelisa ukuphuma le mali engamathumi amabili amadola i-$20 ngebhanga ngelanga uma belenhlanhla, kodwa le imali ayineli kakhulu umuntu uma ivakatshile evela phandle kwelizwe. Unkosikazi Ethel Dube uthi ukusilela kwemali eZimbabwe sokudala ukuthi bahambe bephethe ngezandla imali eziningi okubafaka engozini.
EZimbabwe imali sihlupha isishota kakhulu, njalo nxa usiya khona ukuthwala amavisa khadi asasebenziso sokusenza ukuthi sinxa sisuka eBotswana siye eZimbabwe sihambe sithwele imali eningi. Lokho kuyingozi ngoba kungenzeka ukuthi endleleni ulahle imali, kumbe laba amatsotsi lawa akuthathile imali nxa engananzeleli ukuthi uthwele imali eningi.
Kukanti osebenza eHebron umzana Jolom Ndlovu laye ukhala ngokufanayo esithi udubo lwemali lubabamba ngamandla ukuthi bathwale imali ngezandla uma bengena eZimbabwe.
Ukushota kwemali weZimbabwe is putting people at risk because sokuforce abantu ukuthi behambe bethwele imali ezinkulu in cash because ama-visa card kulezi nsuku kasasebenzi.
Izihambi kufanele zibike emaofisini aweZimbabwe Revenue Authority iZimbra emngceleni ukuba baphethe imalini uma zingena kumbe ziphuma elizweni. Ekuqaleni kwawonale umnyaka amabhanga amisa ukusebenzisa amakhadi aweVisa ngenxa yokusilela kwemali, kukanti ukuthatha imali emchineni ekhafula imali yama-automated teller machines lakho kwamiswa kudala. Ingcwethi kwezomnotho zithi udubo lokusilela kwemali eZimbabwe ludala izizathu eziningi, esikhulu sangkhona kuyikusetshenziswa kwemali esisindo esiphezulu kakhulu yedola leMelika. Ngumathin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Umsekeli kanobhala obona ngendaba zeAfrika kuhulumende weMelika unkosikazi Caroline Thompson O'Connell uthi usizo lwemali oluvela esikhwameni sePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe iphefa lukhangelelwe ukungezelelwa ngomnyaka ozayo. Unkosikazi O'Connell uthi kunje eZimbabwe selitholiswe ikhulu lengxenye lezigidi zamadola $150 million. UMavis Gama usipha loludaba.
Unkosikazi O'Connell wethekelela eZimbabwe kuhambo lwakhe lokuqala elizweni selokhu wanikwayo lesi sikhundla nguhulumende kamongameli Donald Trump lonyaka. Lokhu kuphume lapho ekhulumisana lentatheli zindaba ngemva kokubhodabhoda ebona indawo yabe Population Services International ANU Start Center eHarare. Uthethele lithuba ukuncoma imisebenzi eqhutshwa kule ndawo lapho uzulu athola usizo olwehlukeneyo kweziphathelene lokwehliswa kokusabalala kwegciwane kanye lemithi.
The United States through the PEPFAR program through USAID and our implementing partner here at New Start PSI ukuba sizongezelela kuleyo mali ngomnyaka ka-2018. Ngiyazi ukuba miningi imibuzo phezu kwe-budget yakwele United States. Siyaziqakathekisa inhlelo ze-PEPFA kanye nempilakahle yabantu elizweni, kungakho sikhangelele ukungezelela leyo mali isize njalo kwezokusoka kanye labasakhulayo.
Utshele intatheli zindaba ukuba uhulumende wakhe kasoze yaguqule indlela abesebenzisana ngayo la mazwe awezwekazi le-Afrika okubalisa eZimbabwe.
The relationship with the Zimbabwean government is part of the reason that I'm here.
Udaba lobudlelwano leZimbabwe kungesinye sesizathu ngikuleli. Ayikho esimqophele ukukhokhela elizwe. Esikukhangeleleyo yikuba iziphatha amandla uhulumeni weZimbabwe zenze ibe khona inguquko kwezomnotho kanye lombusazwe kube nokukhulumisana okukusibanga esiphezulu.
Udaba lokulwisana legciwane ethi ngoludinga ukusebenzisana kwenhlangothi zonke ogoqela uhulumende, inhlanganiso eziphatheke kwezentuthuko, abezokholo, inhlanganiso ezisebenzisana lozulu, ezisebenza zizimele, abamankampani azimeleyo kanye lezamazwe womhlaba. Ukhangelelwe ukungena imihlangano leziphatha amandla kungatsha zikahulumende lezenhlanganiso ezisebenza zizimele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Uhlelo lwabasakhulayo ole The Connection namuhla sixoxa ngemihlangano kamongameli Robert Mugabe labasakhulayo eqale ngeviki edluleyo. Emhlanganweni oqhutshelwe eMarondera, abasakhulayo bezanu-PF batshele uMugabe ukuthi kumele evuse aze aye kufa. Kambe lithini ngalokhu? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama, lilami uNtungamile Nkomo.
Abasakhulayo bamabandla aphikisayo lebenhlanganiso ezizimele bodwa bathi kuyabamangalisa ukuthi abasakhulayo bebandla leZANU-PF bafuna umongameli Robert Mugabe aqhubeke ebusa lona ilizwe libhekane lobunzima obungaka ngesizathu sombuso kaMugabe omubi. Abasakhulayo beZANU-PF batshele uMugabe ukuthi uyingilosi njalo kumele abuse aze aye kufa ngoba engekho omunye olelungelo lokuthatha isikhundla sakhe. Amazwi la acunule abanengi abathi ilizwe lifile nje kungenxa kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF. UMugabe ngokwakhe utshele ontanga laba ukuthi babhalise uvota njalo bemvotele kukhetho lomnyaka ozayo. Sixoxe losakhulayo ePlumtree komadlambuzi uMnumzana Dhamani Ncube yena othi kuyabadanisa ukuthi bakhona abasakhulayo abalokhu befuna umongameli Mugabe abuse.
Into enginanzelelayo ukuthi khona umbuso lo esingathi ngowama-dictator nxa ungasela amandla uyangenana lezinto ezingelangqondo. For example, nxa ungakhangela kahle kahle uzathola ukuthi khona for the past 37 years ama-benefits awombuso weZANU-PF vele kawakho. So it's alarming nxa uzazwa umuntu oyinkokheli kuZANU-PF owehluleke ngendlela uMugabe ayehluleke ngayo ekhuthaza abantu ukuthi bamphe elinye ithuba lokwehluleka. Lokho mbona ingani umuntu omutsha ongangami kuyabe kungalangqondo, kuyabe kungelanjula yokuthi akuthathe khona lokho njengento eqakathekileyo.
Abasakhulayo beZANU-PF bona bathi bayamsekela uMugabe njalo kumele abuse aze aye kufa, abuse lanxa sesemathuneni.
Bangabe bekukhuluma khona lokhu ukuthi khona bayamgagathekisa kusiya ngokuthi khona embusweni nalowo batholeni njalo bafundiswe ukuthi khona yona impilo iyini. Ngibona ingani intsha esupporta iZANU-PF kakhulu bafundiswe ukuthi khona impilo kumele ukuthi khona umuntu ahlale ekhongozela enikwele kwakunikwayo. Because they've been reduced to nothing. Abana lutho, bahlutshiliwe babanqunu. So umuntu engakuhlubula ube nqunu, langanga zakunike zivesti kumbe underwear akutshele ukuthi khona yisuti. Uyakuvuma khona lokho ngoba isuti yona ngokwayo uyabungakazuyibona.
Abasakhulayo bonke laba abanenge sibabone besiya emhlanganweni kaMugabe eMarondera, utsho ukuthi kabaluboni na udubo okhuluma ngalo kumbe kungakhathalekile bayamsekela kuphela uMugabe?
Imboni ngani Nkomo, kunezinto okungamelanga sizithathe njengesiqiniseko. For example, awungeke wasebenzisa irali as a measuring tool eyokuthi khona ulosekelo olunganani ngoba izizathu zabantu abaya kurali zehlukene kusiya ngokuthi khona banengi okunganani. So zathotha abanye khona laphana babengahambelanga ukuthi khona ngoba basekela iZANU-PF, abanye babehambele well of course ukuthi baye kuzwa ukuthi khona umongameli welizwe uthini. Njalo intsha yeZimbabwe seyaba lobugqila bokuthi khona bona akulandaba ukuthi batholeni kodwa bagakathekisa lokho abakuthenjisiweyo. So which means ukuthi khona bangaze bathenjisweni bona babethola ingani impilo ihleli phezu kwezithembiso.
umnumzana Tamani Ncube ngosakhulayo ohlala ePlumtree komadlambuzi. Njenga kutwa uhlelo lwe-Studio 7 ngowa past 8 kusiya ngo 9 ntambama kumakakasi awe 909 AM nawe shortwave 4930 6065 laku 15460 kHz shortwave uhlelo lolu lungo 8 o'clock sibili ndingakhohlwa. Ye kulaptop lamhla kuhlelo lwabatsha kule The Connections iqoka ngemizamo kamongameli Robert Mugabe yokusebenzelana labatsha nxa sesungule umkhankaso wakhe wokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngenani kuhlelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz shortwave. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uhlangothi olubona ngokulwisana lwamali lwecatsha kwele-France soluqale ukucubungula imbangela yokuhlaselwa kwenkonzo enkulu yamakatolika elizweni lelo e-Notre Dame Cathedral lapho kudutshulwe khona abantu ababili. Amapolisa abika ukuba kulondoda oqale ukubadubula akade ehamba-hamba elondoloza ukuthula okwenze lawo amapolisa aphindisele ngokumdubula. Inhlanganiso ebona ngezisebenzi emhlabeni jikelele ye-International Labour Organization ikhuthaza amazwe omhlaba jikelele ukuthi anikeze omama inyanga ezinye lengxenye zokuphumula nxa bezithwele lapho sebebelethile. Lokhu kuyisiqondiso esinzima ukulandelwa ngamazwe amaningi omhlaba athi asathuthukayo kuphela kodwa lathuthukileyo anjengeMelika. Yokusilela kwemisebenzi eZimbabwe sokusungulwa inhlelo ezithize zokuphathisa abasakhulayo abagqiba izifundo zemakolijini kodwa bengatholi imisebenzi. Ezinye zalezi nhlelo ngolukhokhelwa ngunkosi Zazana eMathamberi incwadi kwezokulima koBulawayo. Uqoqe umhlangano wemfundiso wokukhuthaza abasakhulayo ukuthi bangene labo emsebenzini wezokulima. Unqoqo ayenze lo Mike Hobe weStudio 7 unkosikazi Mberi uphathe kabanzi udaba lokulinywa kwegwayi ukuba ludlala indima eqakathekileyo okunganani ekuthuthukiseni umnotho weZimbabwe.
Uhlelo lwesikhanyana oluphatha ngempelaviki liqondane labontanga abale interest le-farming and those who are already into farming. Bona ukuthi lapha eMachabeleland silabo abalimi o abalimisi but balutshwani and abaningi bakhona abazali. So kokuthi nje sathi sisike lehlelo lolu ukuthi sikwanise ukuthi sibabuthanise endawo NA1.
Ngibale kukhasi ebulenjini ukuthi likhangelele ukunxusa abasakhulayo abadabuka kwamanye amazwe ikakhulu laba basemazwe akunhlanganiso ye-SADC. Kuyinokwenza ukuthi likhethe bona kuphela.
Okwasenza sakhetha bona especially countries like Zambia. Afunga ukukhangela iZambia emalangeni like khathesi isikhathi esiphila kiso iZambia ikhanya iyenza kuhle in terms of farming and ngendaba ze technology iZambia it's a bit advanced than us. So sabona ukuthi singasebenza leZambia leMalawi so they are the country futhi esiyinvayithile bengakwanisa ukuthi bezesitshela ezinye izinto esingakabi lazo thina lapha eZimbabwe.
Ubudlelwano okhona phakathi kwabasakhulayo bakumsebenzi wokulima njalo laba abakudabuka kwamanye amazwe sekulethile umehluko na kusimo senotho yaseZimbabwe?
Angazikhangele yeye kuyaletha umahluko tho usangena kancane kancane because asikakwanisa ukuthi singene like situale, see, like we can't really fully pay, we haven't fully penetrated into the system, but the little that we learned from them, it's a good fund,
Masixoxeni kancane mayelana labantu abakumsebenzi wokulima ugwayi. Njengoba umhlaba wonke jikelele usiqalile ukubona ngani ukubhema kwinto engalunganga, njengenhlanganiso ekhangelane lokufundisa abasakhulayo bakumsebenzi wokulima, ngombono wenu liyathakazela na ukulima kugwayi?
Xa sikhangele igwayi, hanti, like it's regarded as the golden dish, yes. And igwayi alisebenzi like ukubhema kuphela. Igwayi can be used as a source of fertilizer. Especially with my loans. Lava Navanza, Ama Stadiums, Ama Golf Greens, Vasivensa Iquai. Iquai, Lily, Ungali Taylor, Liavula, Ama Worms, at the same time, Languetisa, Ukulisa isn't. So, as a mega city, she focuses a woolly payment, Upela Patti, Lia locals, the seven and eight fertilizer and Jaro in general, Ugulala.
Abomakhelwane ke laba abadabuka kwamanye abazwe bona bathi ngalokho bayathenga na ugwayi wethu.
Nxa sikhangele igwayi leZimbabwe sibili khanya selithengwa kuhle kuhle phandle ngale ngakwa kubomakhelwane. Because lapho eZimbabwe we produce igwayi elihle sibili.
Laba abaze belesifiso sokungena kuhlelo lolu kumele bakhangelele ukubhadala malini.
Isisi senzela abatsha besithi ongenayo it's $10. And even we skate in down, even we send down a studio, we sit in the Emakandem Cricket Club.
Lo ke kade kungukhosazana Matamberi incwadi kwezokulima sibukela esecungweni kobulawayo kesizwe ke manje udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Ubusela lokungethembeki kwabantu abavela emazweni achiyeneyo sokubhidliza umhlubulo we-Sub-Saharan Africa. Ukungethembeki kuhulumende lalabo abazimele bodwa kubhidliza amazwe anothileyo nasathuthukayo. Kubisela muva ukuthi abantu babe lokukhululeka okugcweleyo njalo kweyisa inhlangothi okumele ziqinise amazwe. Lokhu kwenza ukuthi abathenga impahla echiyeneyo bakhuphule intengo okungafanelanga kungabi labantu abafaka imali yabo kumnotho welizwe njalo kunqunde intuthuko. Lokhu kuvimbela njalo abantu ukuthi baphile ngemfanelo ikakhulu emazweni athuthukayo. Inhlanganiso zamasela zijayele ukufaka imali eningi lapho ababona ukuthi kungaphuma khona imali abayifunayo. Lokhu kujayele ukuphehla ungethembeki emazweni achiyeneyo. Ubusela obuqhutshwa ngabantu abasemazweni athiyeneyo bulethela umhlaba wonke jikelele umnotho ophakathi wesilinganiso sokuyisificaminwembili 8% kusiya kuchumi lanhlanu ekhulwini 15%. Izigidi lezigidi zamadola mnyaka yonke zenza ukuthi amasela athenge abantu abakuhulumende labazimele bodwa. Umnumzana David Luna okuhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezomvikela lokulwisana lobudlongudlongu uthi imali yokungethembeki isiphambanisa lenhlanganiso okumele zilwisane lokungethembeki. Uthi ukungethembeki kweziphathamandla zabohulumende sokwenze ukuthi kube lomkhandlo wokwenza amabhizimusi angaqondanga kusukela entshonalanga yezwekazi le-Afrika kusiya ku-Horn of Africa kwehle njalo kusukela eningizimu kusiya emzansi welizwe leGuinea. Uluna uthi uhulumende weMelika uzazama ngamandla wonke ukuthi alwisane lokungethembeki esebenzisa umthetho osanda kwethulwa nguMongameli Donald Trump obona ngokuthi ngethembeki o-Executive Order on Transitional Criminal Organizations. Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezafaka izicelo zokuphephela kwele South Africa lithi selisesaba ukuyangezelela izinyanga kumapemithi abo ngemva kokwanda kwenani labo ababothwayo baphindiselwe eZimbabwe ngesikhathi besiyavuselela amapemithi abo emahofisini eziphepheli. UBenedict Nhlapo usibhala ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ushupho lokubotshwa kwalabo abafuna ukuvuselela incwadi zabo zokuphephela kule South Africa selulethe kwesaba kwabaningi. Emzameni yokuthola imvume yokuhlala lokusebenza kule South Africa, baningi abeZimbabwe abathatha incwadi zokuphephela besipha izizathu zokuthi bazodinga umsebenzi. Khathesi-ke uhulumende wakwele South Africa usefuna abaphumi baphele elizweni ngoba isithi izizathu zabo zokuza kuleli kazemukeleke ehlelweni lwalabo abaphiwa imvumo yokuphephela. Ose kusethu sabanengi izehlakalo zalabo abathi besiyavuselela amaphemiti abo bahle babotshwe basiwe elindela ukuze baphindiselwe eZimbabwe. UBenedict Nhlapo ukhulume labambalwa abesebebotshiwe basizwa nje ukufumbathisa amapolisa ukuze bakhululwe. Omunye wabo khethe kwaziwa kuphela ngokuthi nguNodumo uthi okumzwise ubuhlungu esehlakalo sakhe ukuthi ubesebuyiselwa emuva engaphiwanga ngitsho ithuba lokuqoqa imitshaqana yakhe njengalokhu okujwayelekileyo. Isizalo seZimbabwe uMnumzana uShimabizela uthi banengi abaziyo asebephindiselwe ekhaya ngesikhathi besemahofisini esiphepheli eMarabastad ePretoria ukuyavuselela amaphemiti abo.
Uyofika laphana ufake i-fingerprint ungene phakathi bakunikeze islip sokuthi ulindile. Then mase ungaphakathi laphana ulindile ukuthi uthole bakwazi uku-extendela i-asylum leyana. Maba ngasakwazi uku-extendela baya kudipota uyaboshwa khona lapha awusakwazi ukubuyela endlini awusakwazi ukwenza nix.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khulekani Dube odabuka kobhidi eKezi uthi ukubotshwa lokhu sekulethe ukwesaba kokuthi iningi selikhetha ukwekela ukuyangezelela izinyanga kumaphemithi la.
Kuyasihlupha impela kakhulu ngoba noma usuthi uyayivuselela kufika kube yikho lapho bakugola khona. Okube bavele bamemezela ukuthi lezi zinto abasasenzeli zona. Sihlale sisazi ukuthi azisayenziwa kulokuthi uzihambise wena. Lapho uyothola khona usizo ufike ube lapho ojikelwa khona. Ingakho lokho siyacela mpela ukuthi mangabe kuyikuthi sokungukhulumeni osekubekile kuvele kwazakale kubekwe obala.
Iziphathamandla zogada lwendaba zasekhaya kwele South Africa zithi banengi abafaka izicelo zokuphephela bona bengayisizo isiphepheli. Loba nje ibingakaphumeleli imizamo yokuthola incazelo kugada lwendaba zasekhaya ngokuthiwa ngumthetho mayelana nokubotshwa kwalabo abalezicelo zokuphephela ezaliweyo. Sekukaningi lolu gatsha lukhala ngokuthi lufuna kuhlolisiswa ngokuphangisa izicelo zalabo abadinga ukuphephela ukuze kususwe labo abafuna ukusebenzisa lolu hlelo ukuzitholela imvume yokuhlala elizweni. Isiphathamandla salolu gatsha uMnumzana Jackie McKay ngomunye wabafuna lokhu kulungisiswe.
South Africa experiences a high volume of mixed migration flows that tend to utilize.
I-South Africa ithola abakwamanye amazwe abazodinga okuchiyeneyo elizweni kodwa bethi befika lapha bafake izicelo zokuphephela ngoba bekubona kuyindlela elula yokuthola imvumo yokuba selizweni. Nxa sekuhlolwa izicelo lezi kuphumelela isilinganiso sokuhlanu ekhulwini njengoba iningi labo kuyilabo abayabe bezodinga umsebenzi.
UMnumzana Makhay uthi baphakathi kokubumba umthetho omutsha ozafaka indawo zokuphephela engceleni yelizwe. Ngesikhathi umuntu efaka isicelo sokuphephela uzabe egciniwe kulezi ndawo engavunyelwa ukuphuma phandle. Abazavunyelwa kuphela ukungena eSouth Africa kuzoba yilabo abalezicelo zokuba isiphepheli eseziphumelele. Melesitulo 7 Johannesburg kweleSouth Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Okwakuqala nyaka wamukela kuhlelo.
Linjani bantu bakithi, ngiyabonga kakhulu.
Ye, ungasitshela ngengoma le emnandi entsha ethiwa ingoma.
Ingoma isingu yami ezaba kudlala delami lethe iphuma izono lokhu and
loke ngusandla Ndebele ohlabela ke ezimnandi ye singekehlukani kuthi sikhangele ezinye zendaba ekade sikhokhela. Elobotswana limisa ukungena kohlobo lonke lwenyoni ngitsho lezifuywa engekhaya ezifana lenkukhu okugoqela lamaqanda ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-avian flu kwele Zimbabwe. Abasakhulayo bamabandla aphikisayo nabenhlanganiso ezizimeleyo bathi kuyamangalisa ukuthi abasakhulayo bebandla leZANU-PF bafuna uMongameli Mugabe aqhubeke ebusa. Oliver lisemoyeni ngenjabulo nguGibbs Dube, Washington DC.
Yeah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.